VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le tshona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2019 nenguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ikuzilibazisa nokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi.
Amapolisa akobulawayo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini. Abasakhulayo laba bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Nxa sikhangele umnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wathaya wabulala abantu wabaqeda bhiwu ngo-2008 ebatshayela ukuthi upresident uTsvangirai angavusi ilizwe etshontsha ukhetho.
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi, umongameli Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu kumele alandele umzekeliso wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akobulawayo izolo abophe ontanga abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party, lapho abenza khona ukuganga ukugoqela ukusebenzisa izidakamizwa lokuya emacansini mahlayana. Abasakhulayo laba babikwa belikhulu elilamachumi amathathu lanye 131 njalo babotshelwe endaweni ezitshiyeneyo zedolobho. Bavalelwe esitokisini sikhuluma nje njalo bazamiswa emthethwandaba kusasa. Amapolisa athi athole abasakhulayo laba besenza yonke inyakanyaka yokungezwa, benatha utshwala njalo bebhema izidakamizwa. Abanye babikwa bebehlome ngezikhali ezigoqela ama-screwdriver lengqamu zohlobo lwe-okapi. Abanye batholakale vela makhondomu asebenzileyo okukhomba ukuthi bekuyiwa lasemacansini. Kutholakale njalo amaphilisi apha owesilisa umdlandla wocansi abizwa ngokuthi yivuka-vuka. Umsakazo we-ZBC uthi phakathi kwababotshiweyo laba abalitshumi lanhlanu ngamantombazana. Omncane wabo uleminyaka yokuzalwa elitshumi lantathu kuphela, 13. Sixoxelo meli wesigaba semakokoba edalele parlamente umnumzana James Sithole ngalolu daba.
Abantwana bayadinga ukuthi labo bezilibazise, kodwa nje okusolisayo yikuzilibazisa nokuchitha ke isikhathi ngendlela enjengale eluhlazo, indlela engelabuntu, indlela ephambanisa impilo zabo kathesi, njalo kuliqiniso njalo ukuthi kuzaphambanisa le mpilo yabo ke kusasa. Lokhu-ke sokudinga ukuthi kungabi yinto esiyikhangela siyibone le gigatshana, kumbe siyibone kuyinto engabi isenzakala komakhelwana, kodwa kuyadingakala ukuthi thina njengabazali asiqaleni sinike umkhubo, siqale sikhuze, silaye abantwabethu ngekhaya bengakaphumi ngaphandle. Besokudinga ukuthi thina-ke njalo njengabazali labakhokheli asifakeni amakhanda ndawone sikhuze-ke nokufundisa abantwana, sibatshengisa njalo ingozi zokuthi benze imidlalo enjengayonale, ukuthi kuyanqabela kuzenza ukuthi impilo zabo bengaphili isikhathi eside kakhulu, ngoba base bethole balamathuba amakhulu kakhulu ukuthi betholeke imikhuhlane enjengemikhuhlane yanale yalezi nsuku engulazi. Kwenza ukuthi abantwana bayalimazana, bembona-ke kathesi ngiyafakaza ngesikhathi se-trade fair edlulileyo bekulobudlwangudlwangu obubi kakhulu, abantwana abanye bechaya abanye abantwana kukhitha izinqamo begebenga bethathela abantwana izimali konke kwenza ngabantwana abasakhulayo lokho yikho ke kuyenza ukuthi njengathi abakusinika thina ingqobe njengabantu abadala njengabakhokheli ukuthi sihlale phansi sizame ukuthi siqoqisane sibabonise abantwana bethu sibakuze sisebenza ndawonye yeyi laba emthetho
kahle kahle inkinga ingaphi nomzana Sithole njengoba abantwana sebengumhlambi kazelusile nje elisabagoqa yini abantwana njengabazali kumbe kabasagobeki
ngabona sokuyikubangelwa ukuthi ke ukuguquka nje kwezinto abantwana sebekholwa ukuthi bona sebelamalungelo amaningi abanikwa ngumthetho nxa abazali abanye abazali bayazama ukuthi bekhuzeke abantwana kodwa abanye abantwana ngeqiniso kabakhuzeki abanye abazali labo vele kabakhuzi ngoba kuthiwa isigogo sigoqwa sisemanzi thina lathi abazali kathi sakhuzi abantwabethu uzathola ukuthi kathesi thina kwakuzila kuqala lathi sisakhula kuyinto engavamanga engajwayelekanga ukuthi uzathola umntwana ongumfana mbe umntwana ongunkazana ilanga selitshonile sokumnyama ngama-7 ebusuku kodwa uthole umntwana lokhu ehamba ezephenduka umzali engazihluphi lokubuza ukuthi umntwana ube ungaphi abazali bakhona lathi kasisakhuzi-ke abantwana cabanga ukuthi ukuyekela abantwana beyenza abakuthandayo yikho-ke ukuthanda abantwabethu kathesi ungathi ungakhuza umntwana ongaso wakho umntwaka amakelwane umzali wakhe kakakuvumi khonokhu uyakutshela ethiwena hamba okhuza owakho umntwana hamba ozala owakho umntwana
umnumzana James Sithole ngumeliwe emakhokhoba edalele ephalamende sixoxelaye ekobulawayo
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF ayehlala echothoza owayengumkhokheli we-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai esaphila esithi ungumthengisi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uTsvangirai wayengumuntu omuhle njalo uthi uZulu weZimbabwe kumele alandele umzekeliso wempilo yakhe uMnangagwa ngokwakhe ungomunye weziphathamandla zeZANU-PF ezazihlala zicothoza uTsvangirai zimbiza ngamagama amabi kodwa embikweni awethule namuhla enkundleni yeTwitter oqondane lesikhumbuzo sikamuyi esenzelwe emzini wakhe eBuyera izolo umongameli Mnangagwa uchaze uTsvangirai njengomuntu owayemanyanisa abantu njalo ethanda lelizwe lakhe ngokunjalo uthe uZulu weZimbabwe laye kumele asebenzelane ndawonye kungakhathalekile ukuthi umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe sixhume isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi bathini njenge-MDC ngamazwi kaMnangagwa
Odiba esilala ngolokuthi umnumzana uMnangagwa ngihleka lokuthi ngikholwe ukuthi nguye ngabe ebhale lokho njengoba ke watsho emalangeni adlulileyo ukuthi imbiko yaphuma kuTwitter ngegama lakhe yanda ukuba imbiko engaveli kuye kaya akwazi ukuthi ubhale uTwitter ngubani ngoba nxa sikhangele uMnangagwa udubo lwakhe ngolokuthi wachaya wabulala abantu wabaceda du ngo-2008 ebachaya lokuthi uPresident uTsvangirai angabusilizwe etshontsha ukhetho elukhipha kupresident uTsvangirai siyakwazi njalo ukuthi nxa sikhuluma ngobandlululo umbandlululi omkhulu kakhulu kwele Zimbabwe nguye umnumzana uMnangagwa akhangela ukuthi uhulumende wakhe kathesi ugcwele ngobandlululo ugcwele ngabantu abavela kundawonye kathathanga abantu abavela ilizwe lonke jikelele siyazi ukuthi ube ngundunankulu wodaba lwegugurawundi lwaceda abantu besindebeleni lubabethethiswa nje khona ukuthi bangabantu besindebeleni ngakho kusuka kube zini ukuthi sikholwe nje ukuthi umuntu okhulumayo lapha angabe engumnumzana uMnangagwa ngoba uyazakala izenzo zakhe zansuku zonke
kumbe mhlawumbe usezisola ngalezo zenzo okhuluma ngazo yikho nje esekhuluma kuhle ngobaba uTsvangirai
angiboni ukuthi angabe sezisola ngoba singakhangela enye yezinto ekhona pha ikhulumileyo ngeyokuthi yena ukukhuluma ukuthi kube ledalo kube lokukhulisana phakathi kwamabandla aphikisanayo ngalokukhuluma ngedemocracy abengamabalism esingathi ibindlela umnumzana uSankaraya aphile ngayo impilo yakhe. Siyakwazi ukuthi kunjenje kathesi uPresident uChamisa ulokhu ephatheka ngokuthi afundise umnakwabo ukuthi ukuze ilizwe liqhubekele phambili kufanele kube nokukhulisana phakathi kwalaba abatshontsha ukhetho laba abatshontshela ukhetho ukwenzela ukuthi umkhonomi welizwe ungani uyasukuma uqhubekele phambili. Siyazi ukuthi khonokho umnangagwa uyakwala ngaseni isikhathi esikhuluma ngaso, ngakho-ke kungeke kube nguye ofakela umbiko ngendlela yokuthi izinto azenzayo kathesi nezinto asazenzayo empilweni yakhe ziyehlukene lalokhu azwakala ekutsho kulumbiko ophuma kutwitter.
Udokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumike Wobe, namhla kuhlelo silomhlabeleli womdumo we-gospel unkosazana Lorraine Maplanka Stout. Sihlabele ezokholo namhla. ULorraine nguye wahlabela ingoma engidlale kuhlelo lwethu labatsha ngeviki edluleyo, yona ingaphansi kwesihloko esithi ibekezela. Singakahambi kude wothi siphinde leyo ngoma ngilishaye ngamafishane. Nangu unkosazana Lorraine Maplanka Stout uthi noma kunzima bekezela. Ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha sisiwami njani?
Ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi ukhulume lami.
Hayi, hayi, thina siyathaba ukuba lawe kuhlelo. Bekezela, awusitshele okuningi mayelana ngale ngoma yakho.
Ingoma le ethi bekezela yingoma ekhuluma ngokuqinisela nokuthi nika umuntu ithemba, ukuthi ungalahli ithemba noma kwenze njani.
Kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuhlabela umdumo we-gospel?
Okwenza abe lesifiso sokuhlabela lo mculo ukuthi isipho lesingasiphiwa nguJehova. So ngabona ukuthi indlela engingambonga ngayo ukuthi ngihlabele ingoma ezikhuluma ngayo, le ngoma ezikhuluma ngokukhulukana.
Uyazi ule ingoma eke yahlupha emphakathini uthi makadunyiswe. Awusitshele ngamafishane mayelana ngale ngoma.
Okay, so le ngoma like ngesikhathi ngiyibhala and ngampheka ngandilingisa ukudla kwantambama. Mina ingoma ngiyifikela ngendlela ezithiyeneyo. Kwezinye isikhathi ngiyabe ngingacabangi la ngakho nje mphonge ukuqalisa ukuba le ngoma ehlabela ekhanda. So le kahle ngathatha ifoni ngarekhoda i-voice note yokuthi ngingakhohlwa ithini yangikhona. And kwakuyikhona lokho kuphela engangikutholile ukuthi makatenise Jesu. And then ngabe sengitshela umngane onguye uproducer wami esenza nomngane wakhe othiwa nguSam Dwela. So ngabe ngimtshela ngengoma le and ngingayigqokisayo konke lokho okungelabele kuzwa like ukuthi uphakeme uNkosi. And then lalaphana ukuthi makatenise uyinwele.
Sikuzwile uqalile vele ngempela ukuhlabela. Qhubekela phambili, ngicela ukuthi uhlabele ingoma at least ngamafishane ukuthi abalali labo bayizwe ingoma le bayithande ngempela.
Ithi uphakeme uyinkosi Yezu siyakubabaza makaqinise Jesu lo umuhle.
Yes, this one. Yes, to Abayashu, you have a voice of an angel.
Wow, you're born.
So, sikubekele phambili ngodabulo khona egodweni. Ngibone ukuthi ugcina ukhishi idlalade ngomnyaka ka-2016 lona elingaphansi kwesihloko esithi Chronicles of a Worshipper. Usapheke elinye idlalade nanje.
Idlalade elithi selisebenza ukuthi idlalade liphume lonyaka. kule ini project esayile kodaya futhi kule qembu elithiwa i-Women of Valor esiliranayo nomngane kanye leqembu lamadoda elithiwa i-Dynamis Men. So sikhangelele ukuthi la i-project yena le iphume this year.
Ngiyakuzwa kahle Lorraine, kodwa isikhathi asisavumi. Qiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthenga iy'ngoma zakho kumele bayephi.
Okay, bangazithola ku-iTunes la ku CD Baby, ikhona futhi ku website yami. Iwebsite yangkhona ithiwa www.lorrainemaplankastod.com.
Nangu Lorraine Maplankastod ongumhlabeleli womdumo wegospel. Siyabonga ngokungena kuhlelo siso wami, sibonga wena.
Ngiyabonga ukungicabanga.
Msakazi omuhle, silukugqiba lapho uhlelo. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3, BigMike3, yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo C-Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezitshiyeneyo eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9. Isikhathi 2 kuwanele kwalamhla. Olevalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Bye bye.
Siyabonga Mike. Okwamanje siye ku-Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sinanamasiko
wenziwe manje
yena baba mkhulu babelobola.
Njengoba ulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, sikhubekela phambili sixoxa ngodaba lothando. Lapha sikhuluma ngabantu abathandana komise endaweni ekhatshana liyomunye. Sikhubeka silo nkosazana noMalanga Bhebhe lomnumzana Volta Moyo. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Le indlela esikhona yalezi nsuku, ye singaza ke siyibalekele, bathi indlela zakhona laba abatsha. Bathi mina hayi angincomi kangako, because iphathelane lokuthi inenginengi imitshado yakhona igcina ifika khonapho ukuthi hayi lo muntu uvele aze angivume, engivuma ebona ipicture yami, kutsho ukuthi ayisimi ngedwa. Uthole sekule nkulumo ezinjalo laba abantu sebethezi bonke, noba kungayisiyo yonke imitshado enjalo egcina isiba liphutha. But abantu kumele babonane, bazane, mhlawumbe uzuwazi lesihlobo zakhe ezinye labangani bakhe abanye lokuthi uyenzani empilweni, then libe selivumelana ukuthi selingahlala lonke.
Yes, yabona khonoko ke Mabhebhe ukuthi lina lapha ku-WhatsApp sokubonga ukuthiwa WhatsApp sokuyizo. Kwenziwa kuyini ukuthi kube njalo?
Obaba balezi nsuku njengoba umoyo esitsho abaselasi sikuneke, angeke abelokhu kulandelela njengalokho ababekwenza kudala. Uyabona khathesi impilo sesiyiphila siyileyanithi umuntu wakhona uyakukhombisa, ungavungathi awuzwakali, udlulela phambili. Ikanti kudala waye kubuyelela akubuyelele njengoba uba besitsho nje. Khathesi wena ungafuni ukuthi uzobelokhu kubuyelela ekubuyelela, uyabe sedlulele phambili. Ubusuthola ukuthi phambili kukhona abanjani abangeke bethathe isikhathi njengawe. Kwesinye isikhathi ugcina usuluza umuntu okade lingahlala phansi ngoba wena usafuna ukuthi umuntu ayenze isidala ukuthi athathe isikhathi sakhe. Abaselaso isineke sakhona labo ba.
Kuyahlupha ke lokho moya, isineke phela lapho.
But yonke into enhle kumele uyenzele isineke. Ngoba nxa into yonke ongayenza ujahile kaninginengi ayiphumi kahle. Isineke yiso esenza umuntu aqonde ukubona ukuthi le nto lakathe singizimisele ukuthi ngiyayenza. Yebo ngiyazwisisa ukukhuluma kukaMabhebhe, omama ngobuningi abayikho emhlabeni sebesesaba ukuthi ngabe lokho ngisithi lelale ngizasala ngisegcekeni ngingelamuntu. Mhlawumbe yikho sebevuma masinya ukuthi loba ngefoni nje khonapho ulingathi liwhatsappa ayenzi iwhatsapp ingene kuwe ngemisteki libe selibonana amapicture kuhle kuvunywe khonapho. Hayi singaza ke sikwale indlela yakhona, but bekumele kudinge lokuthi loba kunjalo umuntu ngcono abe lesineke. Lawo uyaleya le Mabhebhe ungapho ukuthi la ngalelo hayi yebo sengikuboni la sekungusithi dali
anti uyabona khonapho.
abalezi nsuku baba umoyo, kudala uvethi noma umfana uyala kuye ecansini azithaya isifuba ukuthi uthole umuntu ongeke nje avela aye ecansini naye nakanjani. Kodwa lezi nsuku lezi esesiphila kuzo njengoba bengisitsho nje, wena uzoyala kuye ecansini laye ubhuti adlulele phambili ayethola lo ozovuma khonapho wena ususele unjalo ukhamisile. Yabona into yakhona.
kwalapho ke lapho ngani kule ndaba khona kodwa ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye vala amafitshane baba moya
mina nami kubaba ngithi lani bekezelani libe lesineke akufanane lokwakudala ukuthi umuntu lathi ngendlela elifuna sibe yiyona ukuthi umama lo lapho kusasa ngizigqaje ngaye ungilinde akungenze lami ngizizwe ukuthi uyangifuna ungifuna okwempilo okwesikhathi eside kungabi ngokwakhona pho khona ngoba labo yibo abasethusayo abasenza ukuthi sicine sesibakhomba khonapho noma kutshintshenwa amanamba selihle liqala ukuthandana ngoba kusekho lindawo laba basela sisineke sokulinda
ngithathele lithuba zulukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcwethi layo kwezamasiko esintu baba Moyo ungathinelwa kusasa
siyabonga
maBhebhe ungathinelwa kusasa mama
siyabonga kuke
yes bonga kakhulu Ayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo sonke ngeviki ezayo. Olivalise semoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandele zenye ezizwe. Yowazina masiko. Hela manyama.
Siyabonga Gibbs ngokusethulela uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Doku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisfanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa
usiphatheleni namhlanje
namhlanje mfuna sikhangele amahubo 95 kungamahubo awabhalwa inkosi uDavida uthi yena wozani phambi kobuso benkosi lilokubonga njalo asenzeni ukuhlabelela lehubo elimnandi kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uNkulunkulu uyinkosi enkulu ungaphezukwa wonke amakhosi labo uNkulunkulu bonke ngibona ngani isikhathi esiningi thina njengabantu kwimvelo yethu ukuthi kuba lula ukucela izinto kulokubonga nananzelela ukuthi isikhathi esiningi nxa umuntu ephakathi kokudubeka umuntu elesidingo kulula kakhulu ukuthi adinge abanye abantu acele uncedo adinge abantu abancenge atshengisele ukuthi uphakathi kodubo olukhulu kakhulu beze bemncede abantu kodwa ukuphenduka umuntu ezobonga kuba into enzima kakhulu ebantwini abaningi ngiyakhumbula indaba uJesu aze aphilise abantu ababelobulepero ababelithumi siyazi ukuthi iBhayibheli liyakhuluma ukuthi wathi kibo hambanini lizokusila bathe besendleleni bengayikhathana laye babona sebesilile kodwa iBhayibheli lithi lona uyedwa kuphela phakathi kwalabo ababelobulepero owayengowesamariya owaphendukayo wazobonga uJesu uthe sembongile uJesu uJesu wasembuza ukuthi kanti labana abanye aduhamba labo bangaphi na ngakho uNkulunkulu laye usikhangele abazalwane bami ukuthi isikhathi esiningi silezidingo eziningi sonke esilaleleyo kathesi abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu izinto zama sihlangani abanye uyabudinga ukuthi uNkulunkulu ngicela uncedise abantu abami bebe nje abanye siyabe sithandaza ukuthi uNkulunkulu ngabe ungathuthukisa ilizwe lakithi kodwa bemfundi sikhangele izinto esingabonga ngazo uNkulunkulu namhlanje okokuqala sonke silaleleyo lapha kusho ukuthi siyaphila ngakho ungabonga uNkulunkulu ngempilo kumbe usesibhedlela kathesi kumbe usihlalele ngkhaya kumbe umuntu nje ozihambelayo unilalele kathesi uyaphila ngakho bonga uNkulunkulu ngokuthi uvuke ekuseni uyaphila uyangizwa kathesi nxa ngikhuluma yinto ongayibongela uNkulunkulu yena le bakhona abanengi abathe kuvuka engxenye kwenzakala umonakalo umuntu lo wasishiye wena uNkulunkulu ukuvumela ukuthi ubulaphi ubulokhu lapha emhlabeni bonga ngakho khona kuNkulunkulu kulabo abalezi imuli akulandaba lokuthi umntana wakho kathesi unjani kumbe wenzani kumbe uyaphumelela kumbe kaphumeleli kumbe kulodubo olunye olukhona ngaye kodwa khonokho ukuthi ulomntwana yinto ongayibongela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiyabonga ngoba ngilomntwana nami uzibani lo zibani abaphilayo ngiyakubonga ngakho khonokho yinto enkulu kakhulu ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi abantwana bayisibusiso esivela kuye uNkulunkulu ngakho ke nxa ulabo isibusiso nxa ungalabo bonga uNkulunkulu ukuthi ukuphile ithuba lokuphila umbonge njalo ukuthi engxenye kulabanye abantwana abaletha empilweni yakho abavele bengaphuma ethunjini lakho kodwa sebengabantu bakho bonga uNkulunkulu ngabona lapho bonga uNkulunkulu ngezihlobo bonga uNkulunkulu ngebandla lapho okhonza khona ukuthi uNkulunkulu abantu abaningi bajayele ukuchothoza abafundisi ngaso sonke isikhathi kodwa uyakuthole yini isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngomfundisi wakho uNkulunkulu usiphe umfundisi onguyosifundisa ilizwi lakho ozinikelayo ukuthi asitshumayeze ngakho yinto ongayibonga uNkulunkulu ngayo
akuyiphethe mfundisi
ngizagqiba namhlanje ngokuthi ngokugcina ngokubonga baba sibongile ngokusinika leli thuba lokuba sikhulume ilizwi lakho lokulalela ilizwi lakho sibongile ngokuba siphilile kulabo abagulayo lokubuza baphilisa ubathinte siyabonga baba ngokufeza yonke imisebenzi yakho egama likaJesu amen
lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda sele themba libusisekile ngentshumayelo yanamuhla Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Dynamos 1 ZPC Kariba 0. Chicken into Manika Diamonds 0. Chapungo 2 Mushowani Stars 1. Highlanders Boso Chilamoya 0 Kanda Wange 0 Kanda. Capes United 1 Harare City 0. Inkosi yami ingoma esiphiwa ngukazeli nyama esiqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili amapolisa kobulawayo abophe abasakhulayo abedlula ikhulu ngemva kokubathola emagigini abizwa ngamavuzu party bazamiswa enkantolo kusasa Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.